Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika wethesa umlando eleSouth Africa wokuthengisela izikhali zempi eleRussia. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First elithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC likhalaza ukuthi kube lemhlangano ekwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwemthwakazi eZimbabwe.
Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamtshakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa yisimo sokuhlala.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ARTUS ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imichova njalo belandela isinqumo sayo sokuthi kumele bengayi emsebenzini ngomvulo langolwesibili.
Kusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini. Abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi ekuqaleni kweviki ngomvulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende welemelika wethesa umlando eleSouth Africa wokuthengisela izikhali zempi eleRussia. Umeli welemelika kweleSouth Africa umnumzana Ruben Bridget uthi kulomkhumbi weRussia othiwa Lady R owabonakala eCape Town duze lenkamba yamabutho akweleSouth Africa ithwala imikhungulo ecatshangelwa ukuthi yizikhali. Umongameli Cyril Ramaphosa ebuzwa edalele ePhalamende izolo ngalolu daba uthe basacubungula ukuthi kwahamba njani kodwa akazangavume kumbe ukwala ukuthi kwenzakala. Kodwa uBridget uthi ulobufakazi bokuthi umkhumbi lo wasuka uthwele izikhali zona ezibikwa zisilela kwele Russia eliphakathi kwempi lele Ukraine. Kulandela imbiko le, iRand leSouth Africa lihle lawa amandla. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First lithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC inhlanganiso ye Operation Dudula lezinye ezilwela ilungelo loluntu likhalaza ukuthi kube lemhlangano ekwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwemthwakazi eZimbabwe abakulelo lizwe abadinga ubuphepheli ngoba behlukile kulezinye iziphepheli. Lokhu kuvezwe ngumholi waleli bandla umnumzana Muzi Hlengwa. Yena utshele Studio 7 ukuthi bahlangene ngomvulo lomphathintambo kahulumende weSouth Africa obona ukwenzakala elizweni umnumzana Aaron Motsoaledi. Bavumelana ukuba abantu bemandebeleni abalama permit asephele kumbe asezaphela imvumo yokusebenza kuzamele baye wavuselela kundawo zamakiosks asesungulwe ukwenza lomsebenzi. Abalabantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwe kwele South Africa asebele minyaka elithumi lasithoba minombili balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizens. Kodwa isikhulumeli sikamotswaledi umnumzana Siyabulela Qhoza utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Motsoaledi wayekhuluma okusemthethweni weSouth Africa okungenziwa ngumuntu wonke hathi abakomthwakazi kuphela ngoba wonke umuntu elandela umthetho ofanayo. umnomzana Khoza uqhubeke wathi kudaba lwalabo abale minyaka eyi-18 umnumzana Motsoaledi wayekhuluma ngesinqumo somthethwandaba njalo yiloba ngubani engayadinga imvumo ye-citizenship. Asizweni umnumzana Hlengwa exoxa kabanzi ngalolu daba kungxoxo wayiqhubele osithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngoba nje sivumelene no-minister ukuthi abantu bazokwazi ukuthi bavuselele bagcine amaphepha lawa our application up until such time u-Home Affairs ebanikeza amapermit bazongahlushwa umuntu bazobe behlezi ngawo la maphepha abanawo. Okwesibili yile yokuthi abantwana bonke bakamthokazi abano 18 years abadingi ngisho ukuphelezelwa umzali bazoziyela bona e-Home Affairs bazi-aplayele bona ngokwabo ama-ID bakwazi nabo ukuthi bathole full citizenship yase South Africa bahlale bephephile ngendlela abafuna ukuphepha ngayo. Okwesithathu savumelana naye ungqongqoshe ukuthi laba bantu laba abantwana abasuke bezelwe omama bazokwazi ukuthi babatholele ama record of birth into ecishifane ne birth certificate for umntwana ukuze umntwana abe nayo indlela yokuidentifyeka. Konke lokhu sikubona kuyivictory yokuqala ngqa for abantu abamnyama abantu bakamthokazi. So isizwe sakamthokazi namhlanje siyagiya impela sijabule.
Kuza kubalula na ukukhetha abakomthokazi phakathi kwabanye njalo lokubhalisa kuma kiosks lokho bayakuqedisisa?
Kulula kakhulu ukuya kuma kiosks bayobhalisa ebese begcina lokhu esivumelene ngakho. Ikakhulukazi abantu bakamthokazi uma mhlambe behamba emgaqweni beveza ama application documents ebese mhlambe amaphoyisa noma customs obahlukumeza bazoba nohlelo esinalo lwaka APF la bezokwazi ukuthi bafonele thina with immediate effect sikwazi ukuthi sintervene esibalekelele sibasize kuleso simaso esisuke sebengaphansi kwaso. Akekho nje umuntu ozothinta umuntu wakamthokazi uma ephethe these documents lawa uku-applya. So lesikhathi Home Affairs senza ama-processes yila khona abakamthokazi bezothola this kind of protection under the arm of African People First ngenxa yalesivumelane esingene naso no-minister uMthwalwe.
Khona ngapha kule South Africa bakhona abathi abavela kwamanye amazwe ababalisa bona abavele Zimbabwe bayabathathela imisebenzi njalo kulabanye inhlanganiso ezingafuni abokuza ezinjengabo Operation Dudula. Litsho ngani ukuthi baphephile abakomthwakazi njengoba bezahlangana lalaba bantu emgwaqweni lezibhedlela?
Ya, dadwethu, mhlawumbe thina esikwenzile njenge-African People First sibhekane nodaba lakamthwakazi separate from any other form of udaba olukhona la eSouth Africa. Asidili nodaba labantu bakamthwakazi ngendlela efanayo nesidila ngayo nama-foreigners who have nothing to do neSouth Africa. Remember, isizwe sakamthwakazi sibunjwa umzilikazi kamashobane who is a full South African by birth and by origin. Yingakho ama formations afana no Dudula afana no Soweto Parliament na amanye ama formations akhona o Save South Africa, South Africa is not for sale, siwabhalela izincwadi ngamunye hlala phansi nabo sibachazele ukuthi abantu bakamthakazi bangabantu abakanje. Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamthakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa isimo sokuhlala esingasihle eZimbabwe. Akekho umuntu ongahlala la ebulawa khona, akekho umuntu ongahlala la ehlukumezeke khona. Into yakamthakazi isimple, iqondile futhi. Labo abala eSouth Africa abakade befikile la eSouth Africa abasebeyimisele ngokuhlala la abamukeleke ukuthi bahlale kanye nathi la, bese kuthi labo abasekhaya abayimisele ngokuqhubeka nokuhlala eZimbabwe abalekelelwe phele ekutheni bakwazi ukuphila impilo yabo kahle bengacindezelwe futhi bengahlukumezeki mezekile eZimbabwe. Kumele siqinisekise ukuthi inkululeko yakamthakazi iyafika futhi ifika manje.
Lo ke ngumnumzana Muzihlengwa okhokhela ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First njalo ungukansila weThekwini obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDurban kwele South Africa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imichova. Linhlanganiso ithi njalo balandela isinqumo sayo sokuthi kumele ababalisi basebenze ngomvulo langolwesibili kuphela. Lokhu kuyindlela yokukhonona ngeholo abathili phansi. Lamhla khona abakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi eziphansi komanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions bazahlangana eHarare bekhulumisana ngodaba lweholo phambilini komhlangano wabo omkhulu lohulumende ngeviki ezayo. Inkulumo zikahulumende lezisebenzi zakhe lezi ziqutshwa phansi kwedale leNational Joint Negotiating Council. Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa imali ephose ingene kunkulungwane yamadola eMelika, i-US $840. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli se-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo.
Kusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini. Abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi kwa ekuqaleni kweviki ngomvulo. Base behambe kuma-workshop awe-curriculum review. Lapha thina esithe khona njenge-ATUZ, nxa ababalisi besenelisa ukuyafika ku-curriculum review kubanikeza ithuba elihle kuma-workshop e-curriculum review. Kubanikeza ithuba elihle lokuthi bahlangane mathupha baxoxisane ngendaba yokuthi nxa uhulumende ehluleke ukusikhangela iholo lethu kuze kuyefika i-month end, bese siyenelisile ukuxoxa savumelana ukuthi ngcono siyenze i-strike esigcweleyo. Abangayanga kuma-workshop bakhona basemaklasi ngoba lokho singeke sikuvimbe, kodwa kabakho emaklasini ngoba befuna ukuba semaklasini. Basemaklasini ngoba besazi ukuthi uhulumende we-Second Republic isigebenga, uyabulala isigebenga, uyaxotsha abantu emsebenzini isigebenga, uyamisa izimali zabantu. Ngokunjalo abantu bathi ngangcono baye emaklasini. Kodwa ke kulobungozi kuba khona kwabo emaklasini ngoba besemaklasini abafundisi. Abazali layo uhulumende babesithi amatitsha thina ezikolo akhona kodwa kawafundisi abantwana, chuthi bayafa. Lokho kumele kunanzelele uhulumende ngaphandle nxa ekwenza ngabomo ukuthi abantwana bezikolo zethu, abantwana bethu, eyenza imikhuba ekwaziyo ukuthi abasoze bafunde ngoba baba abantwana bafunda khatshana le emazweni.
Uhulumende uzahlangana lezi sebenzi zakhe ngeviki ezayo phezu kodaba lweholo lolu. Lina njengababalisi kuyini elikukhangeleleyo?
Indaba yokuthi kuthiwa izisebenzi zizahlangana lo mkhathi, hayi angihleki kodwa ngihleka usulu. Ngoba thina njenge-ATUZ kudala sakhuluma ukuthi izisebenzi kumele zizimele zona kusetshenziswa inkokheli zama-union, hayi amasela o-Alexander abatshontshela izisebenzi bephinde bethi bayazimela izisebenzi. Kuzahlanganwa njengoba usitsho mdadela intungamile ukuthi izisebenzi zizahlangana lo mqhatshi wazo, kodwa kuzahlanganwa nje njengoba vele kuhlala kuhlanganwa nsuku zonke, kunathi tiye, kuhlekelelwane, kunikezwana ama-allowance, baphinde babeke elinye ilanga futhi lokuhlangana. Thina kakula vele sikukhangeleyo, thina esikufunayo asifuni ingxoxo, sifuna ukuthi uhulumende asinikeze umholo wemali yaseyamerika ngoba lo mangunje uyakukhuluma ugovernor we-reserve bank. Ngoba laphandle lapha ezitolo sokukhuluma idola lemerika le yethengelabizo okuthiwa yibhondi okuthiwa yi-RTGS ivele kayisasebenzi. Abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi amafutha okugcobisa inivia imalini, abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi intengo isime njani, pohola i-RTGS wenzani. Silokudana ukuthi kulabantu abalokhu besithi bamela izisebenzi bona belanda ama-allowance, bathi bamela izisebenzi bona bezitshontshela.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUZ obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangeleke eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukudla okuthengwe phandle kwelizwe akuseyi kubhadaliswa umthelo wejuti njengendlela yokunqanda ukuqonga kwentengo ezitolo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulababili abakobulawayo uSitshengisiwe Ndlovu lo Alison Unami ababotshiweyo besetheswa icala lokuqilibezela abantu ngokubabhadalisa imali besithi bazabatholela umsebenzi phandle kwelizwe. Oba manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hawu siyabonga lonke balalela bahle imbono yonke emihla ukosolwayo ka ukosolwayo losolwayo uRayithi lokholwayo uRayithi singagijima sidume sikambe sesikhulumana kubi abanye basaphota amashona abanye banjani njani bablema umoyo aya kulantu enjalo sicela ukuthi sibambane nini sonkini sihambeni lapho siyakhona kuphela kulokuthula lokho ukublema umuntu onkuya ebandleni athandayo abafuni emara pika abazihambele bengala kuchothoza abafunizwana abazihambele bengala kuchothoza triplisi abazihambele bengala kuchothoza zaphuka abazihambele bengala kuchothoza ukuze kuphela sibone into abesiyakho ezilongo singehlule ukwenza ukurayithi siyadubeka sonke singaphumelela ukwenza ukurayithi siyahlala kuhle sonke kuphela okusalayo ukuthi singabuyela khona phana enye 5 years to come futhi sizabe sinyile siyabe sidle futhi siyabe sizwile
nyabona studio 7 linjani sithanda ukulibonga lonke basakazi besitudio 7 ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo. Mbuye futhi njalo ngithi ebantwini bonke abasintwini komthwakazi asivoteni sivoteni sivoteleni i-MRP sivotele kumakhansila lama-MP mbona ingani kungasisiza lokho then upresident sizavotela yena lo we-CCC kuphela yinto vele esecikeni ngoba ngazake sivotele izayo sizavotela upresident we-CCC kodwa thina i-agenda yethu yokuthi ama-MP ethu lamakhansila angene ayibe yiwa phathayo emathebeleleni asafuna ukubuswa ngabantu abavela kwezinye indawo bezosibusa lapha yiko kwenza ukuthi lati sithi sifuna ukuthi amakhansila nama-MP vele thina vele sifuna ukuthi ilizwe lethu libuye ezandleni zabanikazi balo silisuse ebantwini bona laba babesishoneni ababamba yonke into kube semsamo bakhona kube semnyango bakhona kube sesenta bakhona hhawu bhakida ke libambe ukuyo kukodwa ngoba yisini lodwa lisemhlabeni lapha lati sinje ama-tribes amaningi adinga ukubamba lati sikhokhele kodwa-ke selokhu esathola izibusa sikaze simsikhokhele leli lizwe njenge-MRP sifuna ukuthi sizimele sodwa ukuze sikwazi ukuthi kungabi lokuxokozela phakathi kwethu ngoba kathesi kulokuxokozela ngenxa yokuthi abempumalanga bafuni kukhokhela omunye umuntu ngaphandle kwabo so thina lati sesifuna ukuphatha elethu ilizwe nyabo
sanibonani siyosakithi sawumthokazi amandebele bengicela siyosakithi sihlangane siyahlupheka cela sihlangane singakhetha ibala singaqama phakathi kodwa sikhangeleni bhayisisisonkenisisabecela undodana
yazi zijamelene zindala zombila zijamelene zindala zombila into enganiphosi ukundihlalisa kuhle ngangicabanga ukuthi kuzaba izanu p f versus zaph ngithi ishona versus indebele manje ishona versus shona hhayi asilindeni khona zijamelene la abantwana begoli into esihlanyayo lesi ungakulaleli lokhu abantwana kunelokula nxa kukhuluma soba into esihlanyayo e kasilandeleni MRP umqondiso funa ukusincede ezoqumi ilizwe phakathi lokuelandochamisa labomnangagwa yiyo amaphatha amakhulu ona lawo mabi MRP leyo vele ethi kayifuni kuvotela upresident ilizwe uzaliqume ngubani kambe nxa ucabanga ubona ngani uzaliqume ngoba okunye okuzinto oshiwa so ayi uyamangala le njivazweni ezingazithola zikhuluma kustudio 7 group ayiuyazimangale kuphonga ujentwana kuphela ngenkulumo kujentwana ngenkulumo umuntu ongazangaboni impishulo uthi ubonjani uzothiwa ye ubuyele egangeni kungcono ubuyele egangeni owayo ngabuyele egangeni kwake walibona iganga lalinjani kwaleyo mnyaka walibona iganga kalifisi lim
balaleli bestudio 7 balaleli bestudio 7 linjani ngofela ukuqinisa lokhuluma wasejabhiwa elubhane ekani siyibeke kanje indaba yamapulazi le ukuthi umtakamgabe wayenamapulazi amaningi akusuye yedwa onamapulazi amaningi kusho ukuthi lapho abezanu abanye lapho izanu bayijoyinele nje abaphezulu ezikhundleni ukuthi bayijoyinele nje ukuthi nethi waba kuzalwa abangaphansi kwezalo kukhona umvuzo ozowuthola, kukhona okuncane ozokuthola, hayi ukuthi nje kuthi umntaka mgabe wodwa bonke bengasetsho bona labo mnankagwa bona labo bonke labo chiwenga bonke ukusho ukuthi ngathi kuzalwa akekho umuntu ongana plus the time nje kuthathwa ama plus abelungu bethathelwa ama plus bathatha abaholiswa ama plus ubona namanje nje lokho kuthathwa ama plus nabo olothwa ngobani labo bompofu labo besiyathatha ama plus abantu lokho bebathathela abantu ama plus kusho ukuthi le into yama plus asinto yamanje into yakudala ezothatha isikhathi futhi ukuthi abanye abantu ama plus yabo a discoverke amanye ama plus yabo nje bayathathe bona labo gawula mabe khuluma nje kanje banawo nje ama plus labo chuma labo nalabo oma o Max Mkandla labo banawo nje ama plus nje afihliwe abanye abhaliswa ngamagama abanye abantu angasimagama wabo izano okusho ukuthi inemkhuba emkhuba yayo izano eyifihle eyithuze emqubeni ukuthi yenza abanye abantu ngathi bayabona bekhuluma kanje engathi abanawo ama plus akekho umuntu ongana plus kuzalo lapho izano okusho ukuthi okwayo nje ngogombela kwesapho okwa abantu bakhona kumele ukuthi kuyukuthi maka uyothulandela izano kube khona okuncane okubekiwe okubekisiwe kube khona okuncane okugcinisiwe izano leyo enjalo le angazi ukuthi abantu abayilandela kanjani.
Salubonani kustudio 7, salubonani kustudio 7, okhulumayo Prince Dube emakhorokoro ngathi ngoquzele osebutswana ukuthi esambeni sevota madoda esambeni sevota lobosisi sevota sevota edina abantu sithwele nzima yelo sezimbuzi ebutswana abatswana bangasibhadale la.
Livuka njani basakazi bestudio 7 kunye nabalaleli, hayi siyavuka nathi bakunkomo nanku amehlo kuphela ngapha sefile sizwa kuthiwa kulabantu ngapha eMarsout abalungisa amehlo hawo kabafike phela langapha ekhezi abafike ekhezi eward 5 sibili lapha kule clinic enhle eklini elabantu mpela abahlwetshwa ngamehlo kulesi sigaba selisethu lesawo kababuye bamkombo kababuye asisaboni bamkombo khonapha ababuye sibili bezosimedisi ake ngithi abafowethu njengoba abafowethu sikhuluma lapha kustudio 7 inhlamba kasiye njengoba be-studio 7 besiqelisa ukuthi asiyekeleni inhlamba into enkulu bafowethu sifuna imibono nanku phela isiqwa sithi 1800 sithini ngaso okhulumayo ngufamona lapho ngwenya sifuna imibono bafowethu ufamona ngwenya lapho e-ward 5 siyabonga
emsakazweni we-studio 7 linjani basakazi labalaleli nje bo yile imeseji ngiqondise kuma-leaders wonke avele eHarare ngoba uyathola ukuthi i-leader ivela eHarare Emerson Mnangagwa, Nelson Chamisa, Douglas Monzora. Uzo sitshele eMatepland ukuthi lo nyaka sifuna ukuthi abantu beMatepland kube nje kumbe kukhitshwa amatitsha akhulumisishona kumbe kukhitshwa amaphosa akhulumisa. Sifuna ukuthi bengakutsheli thina abantu beMatepland baye kutshela khona ngani abantu abayibo abasuka khona bezosithathela imisebenzi ngani. Uma uzositshela thina sisayenzani vele kahle singabantu beMatepland sisayenzani. Abantu abale power yibo bona ngani kumele babatshele khona ukuthi hayi fandi lingathatheli abantu beMatepland imisebenzi. Bona labo ama-leaders hayi kukhuluma khona le Harare engakukhulumi engapha eMatepland. Wamama bese ukukhuluma ngathi matebendi fofana ukuthi badlala ngathi phela uma kunjalo ubona bazayenza lata kwandisayenza ushiyabona so aba kukhulume yokhona ngale Harare mabe ngakukhulume bese Harare sokukhumina ngapha abahle bethule bakona into abayizoyilungisa musa ya siyabonga
salibonani basakazi bestudio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngibingelele kakhulu ibandlalelo movement ngithi mayelo amahle lezobseli khona ku voters roll lati sikhuluma so sikhona ku voters roll libona ukuthi vele abantu bonke lezihlobo ziyangena ku voters roll ukhulume ukukhona ulindele ukhetho sibonye lama leaders ethathwala abantu ngapha seZimbabwe uyavota sizothola eSouth Africa kunjalo sibabonyele sithi uNkulunkulu ngangangezelela lapha abakhupha khona ngabazimisele lokubathwala futhi bese yavota besenze ukuthi kungabi khona ozakhala ngemali asiqineni mayela amahle from kukhansila libonthi libodela iTripC sifuna ukuthi eParliament lapha na kwendlale iyelo izani PF vele lingayesabeli thina sisodwa siTripC siyasidinga ubambana lelinye ibandla sisodwa thina izani PF vele siayisidli vele ila iyakwazi ukuthi vele ayisidli that's why libona umnankageze sabukhipha ama reforms kanti esikunje yafuna ukwengena ku Commonwealth and ukufunile this time so kathesa ukuthi ayenze iframe pe election sokunzima ngoba uyakwazi ukuthi angayenza uyadliwa njengoba libona bona laba kuthi uyabela ama plaza ayi 21 izana u PF2 liyakwazi ukuthi bona bale more than that. Ngathi uyakhala kathesa abantu babesithamashona kuleli lizwe. Mina athi uyakhayela u-Obhedi Mbofu wange lapha abakhipha abantu abaningi emayadini lapha bafaka izitolo zabo, bafaka ibhenki, bafaka izindlu zabo, konke kubiza u-Obhedi Mbofu indawo yonke leyana usithi ko-DA indawo ka-Obhedi Mbofu. Futhi uyakhayela efolosi usiya ko-Mererini laphana indawo yonke leyana amashopu amahle lahani izindlu ngoka-Obhedi Mbofu. UJacob Mdenda lwana osephalamende lapha uphethe amakhiye ulitonga ngwebhinga. Rayithi, sizokhala ngamashona bethu, sizokhala ngabo nini vele elaphana into esidingakalayo ukuthi kukhitshwe izanu PF kuphela. Yabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke kesizwe amazwi kahulumende welemelika.
Inyakatho yelizwe leSyria okwamanje igcina abantu abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababesilwa ku-ISIS, iqembu lamalwecatsha elikhulu okudlula amanye emhlabeni. Abazinkulungwane ezinhlanu babo ngabeSyria, ezintathu ngabe-Iraq, njalo ezimbili ngabavela emazweni angamachumi ayisithupha aphandle kweSyria le-Iraq. Iningi labesilisa laba lathunjwa liqembu le-Syrian Democratic Forces lisekelwa ngele-Coalition to Defeat ISIS ngomnyaka ka-2019, ngesikhathi lapho i-ISIS eyazama ihluleka ukubambelela kudolobho le-Baghaz elokugcina ababelithembile eSyria. Lamuhla, amadoda la ahlala enkambeni egcina ababotshiweyo e-Al-Hol phandle kwedolobho elilebizo elifanayo. Abanye abahlala labo e-Al-Hol lakweyinye inkamba ethiwa yi-Roj yimdeni yabo egoqela abazinkulungwane ezinhlanu lasithupha i-56,000 ngabantu makhaza labantwana abazalelwa kulezi inkamba. Abantu laba balindele ukuthwalelwa emazweni abo, kodwa lanxa inani lababuyiselwayo likhuphukile eminyakeni odluleyo, amazwe abo awabemukeli ukuthi amanye abe madolonzima. Abagcinwe enkambeni abavunyelwa ukubuyela ekhaya babengabesifazana labantwana. Ukubuyisela abesifazana labantwana kuqakathekile njalo kuyaphuthuma, kodwa iqiniso ukuthi labesilisa labasakhulayo labo kufanele besiwe endaweni lapho abazathola ukucetshiswa, kutsho umnumzana Ian Moss, isiphathamandla sikahulumende weMelika esibona ngokuphathelane lokulwisana lamalwecatsha njalo esiphethe lezinkamba. Siyezwa ngesikhathi esiningi abakhokheli besithi ohulumende babo abafuni ukulethwa kwalaba abantu. Bathi ababesilwa labo nxa bengatholakala belecala bengafundisa ezinye izibotshwa. Bathi njalo abaphendukayo laba nxa bengatholakalanga belamacala bengalungiselela ukuhlasela kumbe ukukhuthaza ukuthi kube lodlakela. Ngakho kulokwesabela ukuthi abanye bengafundiswa umkhuba wamalwecatsha kumbe bavuselele iqembu le-ISIS loba benze okunye okwedlula lokho. I-ISIS iqhubeka idinga amathuba amatsha okwengezelela inani labo ngokukhulula abagcinwe enkambeni, kutsho umnumzana Moss. Nxa bengabaleka bengaba yingozi, atsho enyakatho lempumalanga yeSyria lesigabeni, kodwa le makhaya ethu. Indlela yokwenqabela lokhu ngeyokubabuyisela emazweni abo, becetshiswe, bahlale labanye emphakathini, njalo nxa kusenzakala bethoniswe, ukutsho umnumzana Moss. Ugqibe ngokuthi ukuphungula inani labantu abasezinkambeni lababotshiweyo kwenza kube lokuvikeleka, njalo lohlupho lolu lube nganeno.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
You must hustle if you want your. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my money.
isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende wele Melika wethesa umlando ele South Africa wokuthengisela izikhali zempi ele Russia. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First lithi selilobele incwadi inhlanganiso ezishiyeneyo lohulumende wele Melika ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwamthakwazi eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivisifisela impela sonto elithukela ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ebuseni kodwa silazo nsuku zonke ngokusihlwa ngo 7:30.